Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 7 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnomzana Constantino Chiwenga ubikwa sowalobola omunye umfazi olisotsha. Thiyani indlebe lizwe ukuthi ngubani njalo udabuka kuphi. Inhlanganiso ezizimeleyo ziza kukhulumisana lohulumende zimkhuthaza ukuthi aveze ugwalo oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abazadudulwa eBhinga sokusakhiwa idamu leGwayishangane.
Kodwa kasingeze sachaya umbululu khathesi ngoba la kusesengamazwi aphuma emsakazweni idocument eye master plan kayikaphumi ukuthi ibonakale.
Amapolisa kwele Botswana adubule abulala ababili abeZimbabwe abachatshangelwa ukuthi kade bezama ukuntshontsha imali behlomile ngemibhobho.
Ngelizwe lapha isizwe lesi eBotswana lapha lizwe ngantwa lithule kakhulu entweni eziningi, so abantu basebethatha advantage ngokuthula kwelizwe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa sokwalobola omunye umfazi olisotsha. Iphephandaba leNews Daily lithi lilobufakazi bevideo etshengisa uChiwenga ekhuluma leziphathamandla zogatsha lwe-census ngesikhathi sohlelo lokubala abantu, eveza ukuba uhlala lomini yothabo baloyi amqambe njengomkakhe odabuka enkaya esigabeni seMathepeleland North. Ubaloyi ubikwa elesikhundla sika-Colonel kubutho leZimbabwe National Army elake lakhokhelwa nguChiwenga. UChiwenga usanda kwehlukana loMary Mbayiwa ngemva kokuphoselana aqatha emthethwandaba. Ngomnyaka ka-2012 uChiwenga wehlukana kabuhlungu loJocelyn Mauchaza. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zizakhulumisana lohulumende zimkhuthaze ukuthi aveze ugwalo lwemaster plan oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abazadudulwa eBhinga sokusakhiwa idamu leGwayishangane elikhangelelwe ukuletha amanzi lilethela izigaba zeMathepeleland. Uhulumende uthi uza kwakhela izakhamizi lezi ezedlula amakhulu ayisikhombisa izindlu zakulezinsuku, njalo uzaxoxisana lazo ngendlela ezifuna uhlelo lokuhlaliswa kutsha kwazo luqutshwe ngayo. Umnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathepeleland Human Rights Institute, uthi akula bufakazi bokuthi ngempela uhulumende uzahlalisa kuhle abantu ngoba kungenzakala ukuthi kube lenkohlakalo kulolu hlelo. Inhlanganiso yakhe yamanyana lezinye ezizimeleyo ezilithumi lasithupha emaswingo Manicaland, Matepeleland, leMashonaland zalobela uhulumende ukuthi alandele imithetho engakasusi abantu ezigabeni zonke zelizwe lapho okuyabe kuqhutshwa inhlelo ezehlukeneyo. Inhlanganiso lezi zithi kufanele uhulumende alandele isisekelo sombuso welizwe kanye lemithetho eyabekwa ngumanyano we-United Nations. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo umnumzana Maphosa ayiqhube loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Indlela esiqale ngayo lumkhankaso njengeMathepeleland Institute for Human Rights siqale ngokuya ezakhamizini ezithintekayo ngalolu daba saxoxisana lazo zasitshela ezikufunayo lathi babekela ukuthi umthetho uthini okungumthetho welizwe umthetho we-African Union lo mthetho wamazwe omhlaba wonke i-United Nations basebesitsho ukuthi sincedisane ukuthi sifuqe kwenziwe ngomthetho njengoba besike satsho esikukhanyeleleyo kuyimfuno yezakhamizi njalo eziphathekayo kulolu daba impendulo kumbe ngathi indlela uhulumende athi ufuna ukubamba ngayo lindaba nxa kuyikuthi uza kuma ezwini lakhe uhulumende ayibambe ngendlela abeka ngayo kungaba yinto encomekayo ngoba i-master plan i-relocation master plan kumele ibe khona njalo futhi kumele iyenziwe kumbe isetshenzwe kugoqela bona labo abaphathekayo kulolu daba kodwa ngaphandle kwazakhamizi ezizasuswa uhulumende kavule futhi avumele lathi inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sincedisane laye ekuthi ni li-master plan ikhanyelwe ukusetshenzwa kwayo okwesibili kuvele kuyikho okufaneleyo ukuthi kumele izindlu lezakhiwo zonke lemfuno zabantu kwakhiwe abantu bengakadudulwa basuswe lapho akade behlala khona besiya kwenye indawo kodwa kasingeze sachaya umbululu khathesi ngoba la kusesengamazwi aphuma emsakazweni udocument eyemaster plan kayikaphumi ukuthi ibonakale ngoba kumele kube logwalo olusemthethweni oluphumayo eliyo le master plan yiyo esingaqala ukukhuluma sisukela kiyo okwesibili njalo sikhangelela ukuthi sibone ukuthi uhulumende uza bamba njani udaba oluhluphe eZimbabwe udaba lwecorruption ubugwelegwele esibubona bugcwele kuma projects anjengala lapho kulezinto ezenzakala khona zisenzele izulu ngoba khathesi singaphanga sitshaya umbululu kanti sesitshayela umbululu enye njalo icorruption nxa kuyikuthi uhulumende uzimisele ukusebenza lindaba ngokumgceke kungela corruption yikho sithi thina kaveze phela vumele lathi njengezinhlanganiso ezizimele zodwa sibuye simonithe indlela okuzasetshenzwa ngayo thina esiza kwenza ke njengenhlanganiso yeMathebeleni Institute for Human Rights yikuthi sizasondela futhi njalo kuhulumende simtsho ukuthi sikubonila kutshoyo sicela kasiphe umgomo ukuthi sisondele eduze kwakhe sibe lilihlo elincedisana lozulu ukubona ukuthi indaba zeprocurement ezetendering lakho konke okuzenziwa kusakhiwa kwenziwe kuhle kwenziwe ngestandard esiyiso esingasoze siphambanise impilo kahle kaZulu njalo imali isebenze ngendlela eyiyo akubanga khona ubugwelegwele
Hello ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Human Rights Institute obeqoqa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo Amapolisa akwele Botswana adubule abulala ababili abeZimbabwe abacatshangelwa ukuthi kade bezama ukuntshontsha imali behlomile ngemibhobho ngomvulo. Lokhu kuza ngesikhathi amapolisa akwele Botswana ekhala ngokuthi izizalwane zeSouth Africa lezeZimbabwe zingena kulelo lizwe ukudala amacala behlomile. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Isikhulumelisa amapholisa kwele Botswana umzalaniye bakali uthi amapholisa kawasoke atonde ukukhalisa impopo enyameni kuzigebengu ezidala amacala azihlomile.
We are going to engage them all head on because we cannot allow, we cannot tolerate, we cannot condone a situation where our citizens are.
Sizanikilana labo singesabi, asingeke sivumele isimo lapho abantu bethu sebehlala evalweni. Abantu bethu kumele bakhululeke. Sifuna ukuthi lo ofuna ukudala icala ehlomile acabange kabili.
kusehlakalo sangomvulo ubagali uthi kade kulabantu abeZimbabwe lababili abeBotswana akade bezama ukuntshontsha uthi ngaphandle kwababili kwabeZimbabwe ababuleweyo ababili badutshuliwe balimala kabuhlungu bahanjiswa esibhedlela ababili abakuleBotswana labo babikwa besesibhedlela besesimeni esibi ukubulawa kwababili laba kuza kungensukana omele usiba lobukhulu amapholisa kuleBotswana umnumzana Phemlwa Ramakorwane ekhonone ukuthi bathwele nzima ngezigebengu ezingena zivela eSouth Africa leZimbabwe
re hitse ha se tsano re ira dipatisiso le ditshwetso ra bona gore bana ba Botswana le ma Afrika bo
sibela macala amangalisayo o masithinisisa sithole ukuthi abantwana bethu badala lawo macala bebambene nabanye babo abe South Africa kanye la beZimbabwe
owe Zimbabwe ohlala eHabromunza namkhululi moyo uthi mhlawumbe eleBotswana liyadeleleka ngabavela phandle kwelizwe abacabanga ukuthi bangazenzela umathanda
njengelizwe lapha esizwe lesi eBotswana lapha lizwe ngantwa lithule kakhulu entweni eziningi so abantu basuka bese bethatha advantage ngokuthula kwelizwe bese bebona abantu abangayenza nje yonke into abayifuna ukuyenza kanti kababuzange langeni so kulezi gameko mpela sithe zenzakala lapha abantu bezama ukwenza izinto ezinjalo armed robberies hayi mbona abantu bazalimala bazalimala ngoba lo hulumende sekunanzelile kakhulu
kukanti esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Gift Ncube uthi kumgceke ukuthi abavela phandle basebenzisana laba eBotswana ukudala amacala
inzima indaba yakhona leyo ukuthi abantu kube kuloka kubonakala abantu bangaphandle kuyibo ababuya ngapha bezoyenza into ezifana lama armed robbery ezifana lokubamba nje zena lezi moto ezithwala ikakhulu izimali kuyahlupha kakhulu kodwa mina ngendlela engibona ngakhona umuntu kasoze ebuye engelalwazi lokuthi laphana kulani lani umuntu uyabe sebuye evele kwazi ukuthi into elandayo yini uyayithola ngapi so kuyabe kuloku kusebenzisana labangapha
umphathi ntambo wamapholisa umnumzana Kahiso Musi uthi amapholisa kumele angathandabuzi kodwa afake uhlamvu labo abadala amacala behlomile ngenxa yokuqonga kwamacala la enyangeni ezimbalwa ezisanda kwedlula ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisaron kwele Botswana.
Impilo elizweni iqhubeka isiba lukhuni intengo lembadalo ithiyeneyo empilweni kaZulu iqonga mihla ngemihla. UZulu ephakathi kokukhala njalo dukuduku izibhedlela ezinkulu zelizwe ezifana lempilo labo Mathaday sezikhuphule imbadalo yokuhlolwa kanye leyokulaliswa umuntu nqa egula. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imbadalo ezintsha zesibhedlela ziqala ngenyanga yonale kaNhlangula. Zifakwe ngedola leMelika kodwa kuvunyelwe ukubhadala ngemali yakwele Zimbabwe kusiya ngokuthi isilinganiso sokutshintsha imali ngosuku lolu simi ngaphi kulandelwa esebhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe. Unkosazana Sali Ndlovu obekudwendwe lokungena esibhedlela uthe esizwa imbadalo yokwelatshwa wathi abantu bazafela ezindlini.
Kunzima sibili lokhu osokhulunywa nguhulumende kodwa singela into yokwenza sizalandela kunjalo kodwa phela ukuthi ukuthi abantu abaningi sizokufa singazange siye ezibhedlela ukuyathola usizo ngoba kunzima imali le itholakala nzima kunzima sibili ayi uhulumende ngawe yasi ncedisa intweni lezi zesibhedlela uhulumende ngenilele kakhulu.
Umnumzana Greta Sibanda umhlali wemganini kobulawayo uthi uhulumende kumele acabangisise kuqala izimali lezi ngoba uZulu bevele esehluleka ukubhadala imali ebivele ikhona.
Umphakathi walithi ngeke nelise izimali lezi ezibizwa la ngoba umphakathi wakithi buvele usehlulekeni ukubhadala u-160 lo. Uhulumende lapha mani kumele uthi khona acabangisise kabili kathathu ngoba lokho asekwenza akuseyikho ukunakekela izakhamizi. Njalo lokho sokukutsho sokusitsho ukuthi khona i-health system yethu isivele sifinyelelwa yilabaya abavele belemali okusho ukuthi umphakathi omnene usehlupheka.
Umnumzana Joseph Nkomazana owenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi abantu bavele besehluleka ukufaka ukudla ematafuleni okutshengisa ukuthi ngeke banelisa ukubhadala imali.
Abantu abasebenzi abantu bayehluleka izinto sezikhwelile with this rate nale esikhwezwe isibhedlela ompilo labo central lapho ukuthi abantu babhadala imali ezingaka ezifika kubo $12 i-consultation fee pose $3,000 izimdollars yabona ngani ikwethesa izakhamizi omunye umthwalo onzima kakhulu njengezakhamizi nasithi hayi ihulumende kumele ikhangele ezizinto ingaphongu kweza ezinto abantu abazoze bagwanisa abantu bayehlulwa izinto eziningi bayehlulwa kufake ukudla etafuleni.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi lokhu sokuyinsindaba phenduli.
Ungabona ingatsha zikahulumende zingasayamukeli imali kuveza kahle kamhlophe ukuthi isidilikile siphelile sitshile sifanele ukuthi lahlele silothene. Kanti ke ukubhadalisa abantu ngemali yaseMelika kumbe imali elingana leyaseMelika bona bengayiho kutsho ukuthi bazaba balutshwana abantu abazakwenelisa ukuya esibhedlela abaningi sebezafela ezindlini babelethele ezindlini kuzahamba kuphela abalutshwana abenelisa leyo mali kuyikubusa kabi konke lokho okulethe isimo size sifike lapho esikhona namhlanje.
Imizamo yokuxhumana nomqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo ngwenya ephumelelanga ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association yona ithi ukukhweza kwembadalo lezi kuzadala ukuba uZulu engabuyi ezokwelatshwa esibhedlela okuzadala ukuba abantu balahlekelwe zimpilo. Yengeze ngokukhuthaza uhulumende ukuba abhadale izisebenzi zakhe ngemali yeMelika ukuze kuhambelane lembadalo lezi ezifakwe ngemali yangaphandle. Umuntu oleminyaka esukela kutshumi lantathu i-13 ukuze akhangelwe esibhedlela ubhadala amadola alitshumi lambili emali yeMelika i-$12 kuthi ilanga elilodwa lokulala esibhedlela lalo lilembadalo efanayo amadola alitshumi lambili i-$12. Abantu abadala abanakekelwa ngaphansi kwe-intensive care unit babhadala amadola alitshumi lasithupha i-$16 ukulala esibhedlela. Abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya kutshumi lambili i-$12 bona babhadala amadola ayisithupha emali yeMelika. Ukuthi ukulala esibhedlela kubiza amadola ayisitshiyagalombili i-$8. Nxa umntwana engaphansi kwe-intensive care unit ilanga elilodwa libiza amadola alitshumi i-$10. Imota yokuthwala izigulane yona ibiza idola elilodwa lamasenti angamatshumi ayisithupha eMelika i-$6 ngekhilomitha elilodwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Amaphephandaba akwele Bhilithane athi inhloko kahulumende umnumzana Boris Johnson usinde kukhetho lokudinga ukuba amalunga edale aselethemba lokuthi aqhubeke na ekhokhela ilizwe leBhilithane. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi induna yeWange uNekatambe obesengozini yemota eWange ngomvulo ulokhu ekusimo esibi esibhedlela seMatadei lapho asiwe khona izolo esuswa esibhedlela seWange Colliery. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyawubonga umthokazi impela abayenza into enhle, siwubongele mempisho ngazama ukulungisa indawo lezo yaseZimbabwe leyo ngoba kunzima azokuphila emazweni angaphandle lwa kunzima kakhulu yakwazi.
Studio 7 Tipsy Jonga Komo Mavla selinjani lonke liyaphila, thina siyaphila ngapha lonke basakazi bamembe liphile kuhle, hhayi thina ngapha siphile kuhle sibili, akula problem, hhayi kula problem zikhona lapha, hhayi silalela zonke siyavizwa sibili, zimnandi ziyahamba zizihamba kuhle sibili, hhayi kuthi nje
njalo zisitshela into eliqiniso hhayi ngenithi ngiphawule nje kunakho ukuthi laba bantu laba kuthiwa ngabe-FPM ukuthiwa abamqondisi laba ababotshiwe laba hhayi ababotshelwanga lutho babotshela ukuthi ngoba ngamandebele kodwa kusekushone labo kungakula nto enjalo ukuthi bangabotshwa zawuthiwa bakhiphe ibhela ukuthi kuthiwa bese ukuthi abakhiphe laba endebeleni aya bazangena uzangena singene sizaphikele sizawusebenzele ukuthi lapha kukuthi nje kuphela kwasela nje ukuthi bafake egugurawundi ukuthi ikuthi nje basele ukuthi bangafaka njani egugurawundi besikhuphule besiqede yikho abakufunayo kuphi aluba kungenye indlela zini ngangikhangele vele ngovelako ulwalo lalutho ulwa lamandebele kuphi ulwa lamandebele na ubone ukuthi na uthi senze njalo ugijima lapha na uthi akula amavoti ugijima lapha esiya kupha abantu ebakhaya emumpu izinkomo kuthiwa izinkomo liphi inkomo iyakwazi ukuthi asenze emvotele kuthi bababulala amandebele manje lathi sizithutha ungabona inkomo umuntu ugijima echaya ibhethi ethi hhayi inkomo hhayi unangagwazi uriht zorala amadoda hayi bo asike sikhangele lo mfana omncane lo wena lo yayo noma sengesishoneni uriht umuntu lo ukhuluma kahle and into zakhe zonke zilobubelo noma ekhuluma yeza ukuthi hhayi indoda iyakhuluma noma ahamba khona eza kulesi sindo kusala kukhale emuvuthi kuhamba indoda akuthi uhamba ngaluhamba imkazana alo unangagwalo wahambashiyana hamba shana sizithi hayi olright hhayi imukhumane khonapha lapha khonapha kule mtshana kodwa valeni ekhabo nikhonatobho lapha ya hhayi ngiyabonga makhiwami ngiyabonga noma kuphamba nisukukhuluma kodwa ngikhuluthi ngiyazama ngonda kuhlupheka abantwana bakithi bahlupheka basemgodini ebhalagwe lokhu ebangaphithwanga bazambebangu 200 mbe bayi 2000 ngazakwazi kwakubona umuntu abantu abangcwetwa bangu 2000 emgodini nabo umlimi uzakubona uzabangcwaba labo njengathi basingcwaba bangcwabela iy'hlobo zethu lanje ngiyabonga thomathiwami
Radio 7 linjani hhayi thina siphilile ngapha umathema wenkaya hhayi nabonga izindaba ngibongela njalo leli lizwi elizwileyo elivela kupresident umhlonitshi umnankabo ukubana nxa eyanqotshwa ekhethweni uzatshiya isihlalo sasewusiphi inkosi ngambusisa ngalokho nxa enqotshiwe abe lokuthula kungabi njengamanye ama-president athi nxa enqotshiwe ekhethweni khona edaza inkanisi yayo unkulunkulu uyabusisa umuntu opha omunye isihlalo obuyele eceleni ngokuthula unkulunkulu uyabusisa wenza lo mbuso walo sala khonapho kube ngumbuso olesizotha kungabi njenge-amerika abaqalisa ukulwisana khathesi umbuso kabhayideni ungani kawukhanyi kuhle ngenxa yokuthi woniwa ngutrump yikho-ke nxa upresident esithi uvuma ukuthi anganqotshwa uyabuyela ekuthuleni kungakusiseka sibili kodwa but layelonje nayo mina umusa bengunxusa ukuthi ahloniphe phela ama-ovedi kulabalweli benkululeko lapha abasebenzanzi abahloniphe namatentshe nabo aphume lokhu enjalo lezi ndawo zabo abaziphiwayo zime lokhu ezinjalo ngoba basebenza hhayi ukuthi sengenile siyamelana nama-ovedi hhayi lokho nganxusa uthando kalwandle ezimbabwe ukuze kube le ntutho kokube le motho imathema wenkayi yabo Studio 7 salibona linjani hhayi siyaphila kuluma ngaphi enkayi umathema so bengithi hhayi bakithi ake sizameni ukukhuluma kuhle singazisajojozeli ku-impi ukulwa lokulwisana akusiyonto enhle asikhangeleni izwe lase-ukraine ukuthi selinjani selizintshaka ngenxa yempi impi into empi eZimbabwe besifisa ukuthi ngaka yibi khona futhi sizehlulekele sihamba sinje siphila ukuhlupheka kube khona sikususe silwise isisombululo sokususa hhayi khona ukutshotshozela impi impi kayilancede siyabona ugadi oluncinyane luyatshotshozela impi impi kayakhi ngelayilethi lutho futhi ngaze lilwe njani akuncedisi yabo
linjani ku-Studio 7 banjani abanye ukuphila hayi thina siyaphila lapha egoli la ngizathanda ukuphendula i-audio kababa lohlo khona umgabo wathengisa ilizwe hhayi ngiyavuma sibile umgabo wathengisa ilizwe kodwa but mina engimsolayo ngowakithi wakonkomo unkomo nguye wathengisa isizwe sakomphakathi siyahlanganisa labantu besishonele ukuthi nje abantu bayakwesaba nje ukukhuluma ukuthi unkomo umuntu ohloniphekayo kodwa but hayi unkomo enikusithengisa sibilo wasithengisa sikho wamele ukuthi ngabe wathi ebuya empini laphana kodwa ukuyehlula wahle wabale bathebelelende wahle wabale bathebelelende wahle wabusa bathebelelende manje nowayezitshetha uzabusa izimbabwe yonke abamalela abafana beshonele bamalela abafana beshonele babuya bakuzobulala amandebele futhi ga hayi unkomo ngiyowasithengisayo madoda kesho nkomo ngiyowasithengisayo athe siko sokumela athe sisikhanyele ukuthi siqalisa ngaphi isizwe sikamthwakazi ukuze sikwazi ukuzibusa yabona umqondo wabuya lo mqondisi moyo hhayi ngiyawuthanda ngiyabonga
sanibonani bakithi bantu bezimbabwe linjani lonke ezindaweni zonke labasemazweni lapha ngiyancenga kakhulu bantu bezimbabwe ukuthi abantu nxa kuthiwa kuba kuma-election abake bakwazi ukuthi kathi bavotela abantu bangavoteli ukuthi nithanda uba abavoteli ukuthi ubani uzakwenza so lapho engicela kakhulu yikuthi ilizwe lethu lezimbabwe lilohlupho olukhulu lwemali kodwa iphathi ebusayo iyakwazi lapho iyashiya khona imali yelizwe nxa bengakwanisi ukuyayithatha kabathumele okukwanisayo ngoba abantu sebehluphekile ngokusebenzela into engekho sisebenzela amanamba siza kufashiya abantu abethu bengelalutho kodwa sisebenza nzima kanti ngabe sisebenza sile mali yethu esiyifaka ebhenki besishiyela abantu abethu okunye okutshengisayo ukuthi sasebenza ukuvela kubafisa ukusebenzela abo abantwana so ngitho ukuthi bonke abantu kabavula amehlo bakhangele abantu bangabothaba kumbe abantu bangabothatisa kodwa abantu kabakwazi lapho abakho i-40 years le ilizwe lingelamali asonke encane kanti layo yako-israyeli yaba yi-40 kodwa uhlupho lwaphelela khona kanti wayo lwethu selungani lufuna ukudlulela phambili unkulunkulu wethu ungaphi thina singaphi kasikhulule kunzima kasikhulule kuhluphekeni asiphathe ngesakho isandla obusa ilizwe libuse ngokunanzelela ukubusa abantu yikubahlonipha hayi khona ukubusa abantu ngokubahlukuluza ukuthi abantu bazayenza intando yakho lekunzimeni abantu bahambe usithi kabangene ngenkani ilizwe kalibuswa ngenkani ilizwe libuswa ngomthetho ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo +1 202 465 0318 lenze imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki siyacela ke balaleli
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okunengi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kwezemelika, eleBritane lithi lizathumela eleUkraine izikhali ezenelisa ukudubula zikude ama-long-range missiles. Kulandela inyathelo elithethwe ngelemelika kunsukwana ezisanda kwedlula. EleBritane lithi lizathumela izikhali lezi ngemva kokufundisa amasosha akweleUkraine konale kweleBritane ukuthi izikhali lezi zisetshenziswa njani. Izikhali lezi zilako ukuhaza amabhomba ohlobo lwama-missiles alithumi lambili ngesikhathi esiphansi komzuzu owodwa efinyelela isibanga esingaba ngamakhilomitha afika phose ikhulu 80 kilometers. Isikhathi asisavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa sowalobola omunye umfazi olisotsha. Inhlanganiso ezizimeleyo zizakhulumisana lohulumende zimkhuthaza ukuthi aveze ugwalo oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abadudulwa eBhinga sokusakhiwa idamu legwayi Shangani. Njengoba ngitshilo ke Zulukandaba, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.